kumele sibe sibancoma phela hashi bana every time sibe sibachothoza kuphela singabona okuhle ngakho ababekwenza konoba sokwenziwe okuhle asinqumeni bese sikhulela ukuthi ngabe kuyaqhubekela phambili kusenziwa okunye ukwenzela ukuthi kona by the end of the day sibe sesitholile kumbe sesi-achievile khonoko siyabe sifuna ukuthi sibe realign imithetho yethu from emdala le sikhangele kulo mthetho omusha esesilawo lapha elizweni lezimbabwe.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke baba Mlalazi.
Ngiyamuzwa uThuma uyancoma ukuthi uhulumende uyazama kodwa-ke inkinga esilayo ngalokho okwenziwa nguhulumende ukuthi alubana silwisana lakho efana abana silwisana lakho silazo izinto eziqakathekileyo okumele ingabe siyazenza singafiki kulezi ezimayina.
Golidi yezo lapha-ke ubaba Mlalazi uthi hhayi uhulumende lapho udlala ingqondo zabantu.
Umfowethu Mlalazi, hayi angimsoli la ukhuluma lapha amekhona but njengoba ngitshilo mina akulo okunye okungabe kuqathe kudlula okunye konke kuqakathekile kumele kulungisiswe nxa kuthe kwalungisiswa lokho sokulungisisiwe asishayeni izandla sesikwazi ukuthi hhayi kuthi sokulandela okunye kuzalandelana kulandelana kuze kuphele ngoba phela ayisiko ukuthi kona singakubamba konke ka-one ke sikuqedi akwenzakali khona kwani ngakho-ke angiboni kona kukhona yini ubana sibe sikhala ngakho lokhu sehluleka ubana sivume kona osokulungisiwe sikubongele bese simelela-ke ubana okulandelayo lako kunjani kuzabanjwa. So konke lokhwana i-diaspora vote izabuya ngesikhathi esifaneleyo kuzalungisiswa konke ngendlela efaneleyo anjengokubona nje ukuthi kade sikuma-sanction sithwele nzima asikwazi ubana sibambe ngabe sisike ngabe kuba nzima khona kubana sikubambisise kuhle.
Ye, siyakuzwa Golide. Baba Mlalazi, vele abantu bafunani? Bafuna ukuthi uguqulwe.
Uyabona singakhangela i-diaspora vote abantu abaku-diaspora yibo ababambe umnotho uma ngithi umnotho yibo ababambe izimuli zaseZimbabwe ukuthi ziphile imuli eziningi zisurvive nge-diaspora usuke lapho uhulumeni uyathola ama-taxes. So sine-more than 2 million people ababanjelwa ama-taxi kodwa bengela representation or bengela voice in terms of ukuthi ngubani obusayo. So yikho sisithi laba bantu kabanikezwe ilungelo lokuthi bavote. Okunye okufunekwayo kubana kwe-emphasize kwe-Electoral Act yindaba ye-media, especially public media, yindaba ye-behavior nje yama-agents kahulumeni anjengamaphoyisa nabanye abasuka babe political. Ngitsho lezek iyasolisa uma uyibhekile nje i-outlook yayo iyasolisa. So yinto okufanele ngabe ziyalungiswa lezi sibe nama-proper reforms azanika i-confidence kuwo wonke ozaparticipate-a ekhethweni ukwenzela ukuthi onqobileyo ekhethweni achayele ihlombe yilabo abaluzileyo bavume labo ukuthi baluzile. Asingeke siqhubeke sisiba le election eba disputed ngenxa yendlela esiqhuba ngayo ukhetho lwethu.
Golide,
kuyezwakala konke lokhu okukhulunywayo and izinto ezilokhu zizama ukubana zilungisiswe ukubana kufike esigabeni sokuthi kona wonke umuntu uyenelisa ukubana avote. Anje kona njengoba ngithile ukuthi kona kwesi sikhathi ama-logistics asuka ahluphe ngenxa yakhonokhwana ukubana sivele nje singabantu abangela lokuzen i-school corporation amanye amazwe lapho okulabanye abafowethu khona ngani. So kuzasebenzeka njani? Yikho ubona ulozen umongameli wethu esekuqalise iprogramu yakhe leyana ekuthi let's re-engage lapho abethi vele sizwanana labo kodwa singasazwani labo and engage labo vele maybe esikhathange sike sizwane labo ukwenzela ukuthi bona sikwanise ukuthi na at the end of the day sibe ngabanye sibe yingxenye e-global village esihlala kuyo lapha emhlabeni.
Ngiyamuzwa uThuma angithi kumnandi uma ukhuluma kusayidi yama-beneficiaries. Uyabezwa bethi uyenziwa kancane kancane, kanti why senza kancane? Bona besenelisa ukwenza ezinye izinto ezinkulu kanye okunjengokuthenga sibonile imfanekiso yezimota ezeZANU-PF ezithengiweyo ezintsha. Babe sebesitshela ngama-logistics ukuthi abenelisi ukwenza lokhu lalokhu kodwa ama-logistics okuthi baye campaigner bachaya abantu benzeni ayatholakala. Kodwa kumuli yaseZimbabwe ngithi mina hayi lanxa kunzima kanjani kufanele sifuqe kuphela bazaze baphume.
Yes, akuzwa imbuzo engazani uJuma ufuna nje imzuzwana.
Lokho asekhuluma okwamakhampeni vele nxali libandla kumele hlale lulungiselele ukukhampena. Asiko ukuthi bejwa kona siyabe sijunyiwe ani siyakwazi sonke vele ukona ama-elections abuya ngo-2023. So nxali libandla elile structure elikwazi ukuthi lenzani kuyabe lilungiselele ophela.